Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga elifuka njani izilukandaba olamukelayo emsakazweni we Studio 7 wamvulo mhlazi ku 27 Julikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zikamanisipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokitshi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus.
Asikakwazi ukuthi amagazi lawa ngaweqiniso kumbe ngamanga, kodwa lokhu akutsho ukuthi sithi abantu bengakulandeleli impilakahle yabo, kodwa amagazi lawa ayimangedwa angiwakholi lasithi ngaweqiniso ngoba igovernment yethu ihlezikele ingaliseli izinto zesinto esikhathini ezinye.
Ilanga eliqoqwa umbhikitsha phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla lezanu PF lisuke embusweni selizafika. Kuzahamba njani ngalelo langa?
Umhlaka 31 engingakutsho ukuthi kulilanga eliphela ingozi kakhulu ebantwini, ngoba laba ababhekeleli basehanisa lelanga lenemezela nalo-ke ngifeli ukuthi kufuze kubhikishwe mhlaka 31. Banikeze ihulumende le yothuku, ihulumende engasabiyo ukutshana ukubulala abantu isikhathi eside.
Sile mbiko yenu balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iziphathamandla zikamanisipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokithi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus. Amalokithi la ngathi iCowdrey Park, Magwegwe West, Nkulumane lemganweni. Kodwa akuvezwanga ukuba amalokishi la alabantu abangaki abalegcikwane leli. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwezempilakahle lusithi inani labantu asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni jikelele sebeyinkulungwane ezimbili lengxenye 2512, labulala abangamachumi amathathu lane 34. Idolobho lakobulawayo liyakhokhela kwasebe bubhile bebulawa umkhuhlane we-COVID-19. Sixoxe lesakhamuzi sakobulawayo unkosazana Tendai Luba Masocha oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC Alliance ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amafigazi siyawananzelela sibiza ukuthi ayaqansa umkhuhlane njalo siyavuka ukuthi ukhona njalo abantu debesloko sibakhuthaza ukuthi bahlale bezivikele ngendlela zonke abangenelisa ngazo. Kodwa okusuka kusimangalise njalo kusidide ukuthi kuthe abantu beqalisa ingane bayakhonana kakhulu ne-corruption, ikakhulukazi naye ekunyamalala kwezinto ezadonithwa ngamanye amazwe ukuthi incedise abantu be-COVID. Amafigazi akhona lawo aqalisa ukuqansa. Asisakwazi ukuthi amafigazi lawa ngaweqiniso kumbe ngamanga, kodwa lokhu akutsho ukuthi sithi abantu bengazilandeleli impilakahle yabo, kodwa amafigazi lawa ayimangedwa angiwakholi lasithi ngaweqiniso ngoba igovernment yethu ihlezikele ingaziseli izinto zesinto esikhathini ezinye. Asisakathembi ukuthi amafigazi lawa mhlawumbe afanana nawezethi ama-elections kumbe osokusenzakala ngasese, asisakwazi ngoba abathembakalanga.
Siyabona ukuthi abantu bayaminyana bayaphithizela nxa besetown esinye isikhathi bedinga la mabhasi ukuthi baye ezindlini. Manje khonoku kubona njani ukuthi akusoze na kumemethekise kakhulu igcikwane leli?
I-government naleyi eyiyo khona kathesi le eyiyovele isinyembezela esihlukumezelayo. Okokuqala kwakhona mnye wethu, izibhedlela kulamadokotela kulamaningi kubulala abantu nge-COVID lokhu. Okwesibili mnye wethu, kungahamba izibenakhona kulokhu abakwenzayo kudama ukubopha abantu ukuthi kuthini kunqatala ko-curfew. Mina ngibona ngani vele akunceda abantu bahlezi beminyene sonke isikhathi. Mina ngigada i-COVID zokuzinikezi yethawuni vele ngihambani batiminyene lokhana ukuthi vele ende bayazi la ma-sanitizer lawo kumbe abakhona ma-izike yodwa akusela sanitizer kuzubukho lokhana ababekutsho ukuthi izubukho izanipeyo abantu bengena akunato enjalo. that is absolutely nothing like that. You want to know what the government is in Yamanga, Pianamanga, Pleton to Sat.
Manji Mugubona Wako, Kui no Mele Wenziwe, Uguze, Utubolulungani, Luegete, Igakulu, Eguhambe, any lapa, a public transport.
Unkosazana Tendai Luba Masocha isakhamuzi sakobulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le MTC Alliance. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Elikhokwa umdikita phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla lezanu PF lisuke embusweni selizafika. Ngapha emazweni aphetheya lakho izizalwane zeZimbabwe ziyaxoxa ukubhikitsha lokhu kuzigodlo zabameli beZimbabwe emazweni achiyeneyo. Kodwa kulembono ehlukileyo ukuthi abantu bazaphuma yini ngobunengi ngoba abanye bathi lokhu yikucida nje isikhathi. Kuthi abanye bathi kukhanya sokungenele isandla sexuku lebandla lezanu PF elaziwa ngokuthi yi-G40 kulolu daba. Abanye njalo ngabathi igcikwane le-coronavirus yilo elizenza ukuthi abantu bengayi ngobunengi kuyatshengisela. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzacangulube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umhlaka 31 engingakutsho ukuthi kulilanga eliyingozi kakhulu ebantwini ngoba laba abebebeki bahlanganisa lelangalelimemezela ngalo-ke ngifeli ukuthi kufuze kuphishwe umhlaka 31 banikeze ihulumende le yochuku ihulumende engasabi ukutshalwa kubulala abantu isikhathi eside yalungisela kakhulu kuthi kungaba yingozi ukuthi labantu sebengabalimaza abaduke babula. Into engibonayo nje engingayitsho nje ebantwini ukuthi okwenziwa ngehulumende leyo yikuthi isikhathi sebephila nje esikhathini sokuboleka babolekile nje isikhathi into leyi izazidubukela abantu nje nxa bengayi kungenzeka bangayihluphi ngokuthi bathi baphikisana bangene kokula ngoba abantu laba into ekhona bayesaba ukuthi baphina mbuso ngabalimaza ulela bangabulala bezama ukwethusa abantu bayesaba into enkulu abantu abanganazileki ukuthi impi enkulu phakathi kwezanu PF into enkulu abantu ukuthi bayesaba ukuthi njengomongameli yazi ukuthi nxa lo mbhikisho ungaqala yiwumbhikisho ongamkhupha ngoba abanye bakhe abangathabanga bangasebenzisa khona lokhu ukuthi baphikishe bamkhiphe ngoba into kwanta ukuthi bayinanzelile ukuthi umbuso lo vele sibuyela khona kuqala ku-2017 okunjesikhathi okushitshe umgaba ukuthi abantu abaphakayo abantu abanikazi bezano amasosha njengoba ngatho amasosha kawasamfuni ngingatsho amasosha agqoma amancane ngisho abakhulu bakhona babona ukuthi or sebangcolisele ibizo lezanu PF ngendlela enhle ezenzakale ngayo so nakathiyesa abantu bazalimaza bakathike sibili lo mbhikisho kona thina amasosha agqoka zanu PF masikoti nasinokuhambisa isitimu so into ekhona abantu ebalimuka ukuthi into leyi ilabanikazi i-demonstrational leyi isiyayikhethile yikungananzanto abaningi bayifuna i-demonstrational kodwa kabafuni ukuthi bathi zanu PF masikoti ngoba bayakwazi ukuthi kulethi ifoto futhi iphendule izoqhubeka ngezanu PF
ukuthi kuzaze kudubuke nini njengokutsho
kwakho lokhu kuyadubuka khonapho into kuzile ubeyazi ukuthi kathesi izigaba seziziningi engingakusho ukuthi izigaba seziziningi even ukuthi ibhakede lamanje elibhoke izikhala eziningi ukuthi awungeke wasuka emfuleni efike endlini lokhu kulamanje so into leyi bona bodwa izadubuka bona bodwa bona bodwa even from army or police izadubuka yona yodwa khona hani kusukele kuqangalekiloba ukubhanda ithinyoka sibhandiswe kaningi inyoka leyi sizolaka olukhulu kakhulu aphela umakhuni yabulala.
Umnumzana Josephat Mzacangulube ngolwela ilungelo likaZulu. ubeqoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, ukubotshwa kukamnumzana Jacob Ngarivume obikwa nguye obeqoxa umbhikisho wangolwesihlanu ngokunye okuzabangela ukuthi abanye besabe ukungena ezitaladeni. UNgarivume ubotshwe ngeviki edluleyo kunye lentatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono besetheswa icala lokutshotshozela umvukela. Kodwa lokhu kusolwe ngamazwe angentshonalanga amaningi. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ikhona ku-constitution yeZimbabwe asonto eyalishayo. Kodwa into ekhona le ebengayibona ikabulele esikizele sathe ithandi ngikhuluma lapha eZimbabwe kumbe bona sekungenile. Sesibabona abantu bebanjwa ngumkhuhlane we-COVID-19 obhurile besibanzi abanye selelahlekelwe izimpilo zabo. So ngakho lokhu nxa ukhangeleke nokwami ngibona ngathiwa ukuthi sizimpinde nokuba sezinto ezinjalo ukusifaka engozini ephindisweleyo abantu abakabuyeni ikhangele lowo mkhuhlane kuqala ngoba lowo mkhuhlane mkhulu sibona ugqibile lami sibona ko-UK ko-Italy Spain ku-America khonani ama-yokufaka imithize angami angcunyane njalo ahlangene pho-ke thina abantu lapha ethingelani lodothuka kukwanisa na
ye kodwa sizwa abanye abaqoqa ukutshengisela lokhu besithi bona bazayenza lokho okuthiwa yi-social distancing begqoka ama-mask njalo bengahambi bebuthene ndawonye ukubona njani lo
nxa bezakwani kuyenza kona kwana umsebenzileyoumsebenzilaboyangivuma ukuthi nethize nxa kuthi bakhona umsebenzi okuthoyo nje mhlawumbe akunanto esinayo ezikhabele kona kusho kumqabele kokana kodwa njengoba ngithile mina impilo ngiqakathekile udlula kade ngikhuluma lapha ngisebenzise ebhuru othile ngomkhuhlane onalowo futhi so into yakhona le isuka yesabiso nje mpela sibi asonto sekudlala ngayo le
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZanu PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo awalamhlanje. Iphephandaba leHerald lithi amapholisa asezaqinisa imigoqo yokuvimba uZulu ukuthi angene enzikini yamadolobho amakhulu. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi incwadi ezizavumela abantu ukuthi badlule kuma-roadblocks kuzamele zibe le mininingwane ejulileyo njalo kube lesandla kumbe isignature yomphathi wenkampani lapho umuntu ayabe esithi usebenza khona. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulabafundisi ababili ababotshwe edolobheni leGwanda besetheswa icala lokwephula imithetho yokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Phansi kwemithetho le kumele abantu bengedluli amachumi amahlanu 50 njalo kumele kube nemithi yokuhlamba izandla lomtshina wokuhlola isikhudumezo somzimba i-thermometer. Iphephandaba le-Daily News lithi kulexuku labantu abalichumilane kade behlome ngemibhobho abangene ngamandla esibhedlela se-trauma center eHarare batshaya odokotela labongi cede bahluthula incingo zama-cellphone lama-laptop babaleka. Konke lokhu kubanjwe kumfanekiso kamabonakude oqophe okwenzakala esibhedlela lesi. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Ngiyanibingelela bathi Studio 7 sibonga kakhulu umsakazo okuzwa izindaba mina ngila South Africa. Nazi kunento thina singayitholi kahle smooth sichasile kahle. Masimamela uhlelo noma kulabo abantu ababekhuluma mela nabantu ababuya eSouth Africa. Bethi bona ibona babuya lo mkhuhlane. Nazi kuyasimangaza ukuthi ngempela baneshow bayabe betestiwe labo bantu bonke lapha ababethwa babalekile kuma-quarantine. Babalekile yini, babe testiwe yini, batholakala ukuthi ngempela yibo abantu banegciwane bavalele endaweni yabe ubodwa na. Ngoba leli gciwane abantu bengabe besola abantu bavele eSouth Africa. Akusiyibo abantu bavele eSouth Africa ababamemethisa igciwane eZimbabwe. Nisho ukuthi umhlaba wonke lo jikelele abantu benawo kumkhuhlane lo ubhukile kanje. Abantu bezimbabwe bamemethisa umkhuhlane lo wonke endawo. Why abantu bezimbabwe bengabambani ngabantu bakubo? Bebonisane ngendlela, bengabe basola bebakhumba ngemini bethi yibona abaletha umkhuhlane. Uma ungasibo nisho ukuthi izimbabwe bengeke ithole umkhuhlane, njengoba kuthi umkhuhlane osemoyeni, bengeke yini izimbabwe ithole umkhuhlane na? Plus abantu bamele beblame umkhuhlane uma singabe silandela. Abantu laba lapha kwaqhamuka khona umkhuhlane eChina. Yiko lapho kumele abantu besole khona. Thina siyizakhamuzi singabe sikhumbana ngomunye. Ingani thina manje abantu abavelele eSouth Africa thina esinomkhuhlane. Umuntu obonakale eSouth Africa uyo nomkhuhlane.
Ngiyabingelela kuma studio 7 linjani lonke khona ngapho. Ye, lami ngicela ukuba nangifake umbono wami. Ngifuna ukubuyela khona phana ku 1980 thola independence. Ukuthi kadingaphi zaphu eyiyo yadinga elo mkhokhelo wadinga independence isukumele phezulu ifake inkulumo yayo ku-Britain u-Britain imfake phambili ibe ngiyo yokhokhela lokhu izinkulumo zonezi ubana sicela independence eyifuna unkomo ayisinikanga ngoba yayicina sizikhethela yona uhulumende wayifunayo ihulumende engayisiyo elungileyo inkomo kazange afune uhulumende yokubulala abantu kafunanga uhulumende edilize amabhizinisi kafunanga uhulumende edilize amafama amhlophe wakhuluma wathi nanakhona umuntu ngumuntu echasisa ukuthi ungakhetheleyo loba lishona loba lindebele loba likhiwa wazothi land to the people wayesithi umhlaba ebantwini bonke kungakhetheleki ukuthi ngonjani kusikelwane okwanisa ukulima elime wathi think big kumele sicabange kabanzi ukubana size sibone ukuthi nanakhona okungasincedisa yikuphi cela izaphu ayitshumayele ilizwi likajoshua nkomo lidunyiswe kubo bonke besondele ebantwini sengathi unkulunkulu onika ukubekezela lokuthukuthazwe engalipha umoya okumanyana phakathi kwenu lapho lilandela imilayo kaJoshua Nkomo ukuze uthi nganhliziyo yonke langomlomo munye lidumise izaphu ngoba ihulumende ekhona yakhethwa ama-great teacher ayikhethwanga ngabantu. Ngiyabonga kuma studio 7 lani lonke bantu ngicela ukubana ngizwe ukuthi ungahlabezulu ukuthini yimi uginyithole umpofu.
Yes, sanibonani bantu be Studio 7. Ngiyalibingelela mina ngudle yakhe. Khuluma ngikhona apho eZimbabwe. Ngiyabezwa abantu bathi bafuna ukutshengisela mhlaka 31. Leyo yikudlala ngempilo yabantu ngoba iCOVID-19 iyabulala kayiqini. Laba bafowethu abasijojozela basemazweni bathi ye mina ngakho uyehluleka ukuthi bona bahambile umntana kule uniformu dala zicathulo. Kati vele ungakwanisa ukukwenza ngasuphi isikhathi. Othi umnankakho akaphume, umnankakho uyaphuma ngo-2023, isikhathi sakhe sesiphelile, mali ngasamfuni. Okwakhathe sigichitha isikhathi madoda, buyani sisebenzeni sonke. Abanye libalekele ukuganga ekhaya lokusela, selisiyajotshozela likhatshana, lisenzela ukuthi kufe thina. Lina lokho liphila, lisale libe liqhubeka ukuganga kwenu. Lenzela ukuthi abantu balibathume bafe, selibuya lina selikhontinya ukuganga laba bantu selishiyanani lengqondo. Andani lokho elikuphanda. That is their panda when I'm going to spill up.
Salibonan, Salibonan, Studio 7. Yeah, Okuruma, Omate Menkai. So, the meeting is in Batu, Onke Siabona getting a nap. Mobabane, Avantaba Kulega, Yonga, Pes in Bapula. I guess you could again, you could again, Kushan. njani kungakhethelekile ukuthi umuntu ukhuleka liphi ibandla laye okuleliya lakulokulwa kuleliya kabona ukuthi uyena emthandazweni ekhuleka sikhulekele umkhuhlane i-corona phela ngoba izinto zonke lezi zalotshwa ukubana nxa abantu sebephakathi kokona unkulunkulu ukhona kulethayo khathesi ungakhanyela ilizwi lenkosi thine esikhulekayo selisiba lilutshwana abantu sebebhize enkanukweni zomhlaba kungaya lapho kugidwa khona amakatali kufika kungala ndawo uye emabhoreni kakula ndawo ubusukhangela ke ngapha elizwini lilutshwana ilizwi abantu abaliphetheyo kanti labo laba abaliphetheyo futhi sekulabafundisi abahamba bethathela abantu izinto zabo khonokuyani unkulunkulu kakuthandi sekulabafundisi futhi abakhuphisa iminikelo emkhulu kakhulu ebayangeni abantu bethole ukuyanga kodwa umfundisi uyakhuphisa inkalakatha zezinto khonapho zinyamalayo lezo zinto kazibonakali ukuthi ziyanga yena sezabonakala ngokuba yisikhulu isisu sesila intamo siyirawundi senguye odlayo hatshi bo hatshi bo unkulunkulu yikho elethe izinto ezikanje lokuthi sikhuleke futhi yikho evimba asilamandla okukhuleka ngoba thina vele sibhizi ngokudla ngiyabona
Sanibonani maZimbabwe mahle. Hayi mina hayi. Into engihluphayo kakhulu ehlupha umoya lenhliziyo yami. Izano PF umna ngakho urhulumente wakhe. Hayi phakathi kwe-COVID-19 leyo urhulumente wezano PF usibonisa ubunzima. Mina ngokwami umbonisa ubunzima. And ndithwele nzima shuwa. Vele akula nto engiyicabangayo. Ngaphandle kokuthi ngizuze ukuthi kuzaze kuthini nxa kuthini. Cause hayi vele angiboni kuhle la. They are taking advantage of everything during this COVID-19, but also the COVID-19. Now, you have a problem. I have a problem. I have a problem with his government.
Kuphela sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo hayi mina ngilokumangala lokudana okukhulu kakhulu ukuthi izanu PF izoyalela embusweni kuze kube nini ngale ndlela unyawo lolu ohamba ngalo lolu hayi bantu bathithe okunye mani yazi ezimbabwe abantu bathole ezinto kambe okungasamelanga ukuthi khona kukhulunywe into nampa ababalisi bayalokufakela imali namanje ama-doctors ayalokufakela imali namanje ama-nurse ayalokufakela imali kodwa babhizi bantshana lezi mali nsuku zonke bona akula muntu obabophayo kanti zona iziphathamandla zezanu PF kwaye zingabotshwa kube nejele elezanu PF konke kula muntu right phelapha konke ngamasela wonke kula muntu ngelacala kula muntu ongabulalanga muntu kwaye bengabotshwa bona kodwa into encane umcabangela umuntu ukuthi ujojozela udlakela sekumele avalelwe kodwa uyabona ukuthi umbuso unovela ukukhathana lokulungisa ilizwe ilizwe lezimbabwe ngeke lilunge ngeke laba right esikhona kusesele bantu bezanu PF labo kukho manje kuvalela abantu ezindlini abantu abalakudla abantu impuphu bazayithola kuphi abantu phela kabatshonje njengamnankabo obatshontshela izimali angithi abantu vele batshontshela izimali abantwana ezimbabwe bonke ngabayanga ngenxa kamnankabo abazama ukutshela umnankabo lowo angene esikolo ayefundela ukuphatha abantu ilizwe kalinaprezidenti leliya ukukhathala lokuba uprezidenti isiseyila leli
salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhulumayo ngugift sondoku umfo kandlovu laphana eplumtree endaweni yakogamba basakazi yazi bengifuna ukuthi ngentshele abalandeli bezanu inyinto abangakaze beyitshelwe ngumuntu ngibazame nje mbaphe enye information abangayaziyo bakwazi nje ukuthi ukulandela izanu PF ufana lomfazi lwana othanda i-abusive boyfriend i-boyfriend liyana ebuya imzalise isuke lapha imdamba imthiye esale sokola lomntwana iminyaka leminyaka iyobuya futhi after 5 years ibuya imncenga ncenga ithi hayi yabona manje uma ungangipha ithuba siphinde sibuyelelane unyenzele enye ingane ngiza kuphatha kahle ngiyikhuli ngiyinakekele ingane umfazi lo wayevuma imithisi imthiye futhi ibuya after 5 years iyona lento eyenziwa izanu ngoba iyabuya every time ibathembisa ukuthi hayi manje sizalenzela lalokhu lalokhu ibaphi izimali okwaleso sikhathi kuphela ibancenga ngamaswidi bona abantu labo beqhubeke beshaya abantu behlukumeza abantu isuke lapho iyabadampa ibancenga kuphela ngincane ngama-election ukuthi behambe ibancenga ngomumbu lani from there iyabadampa iyebuya futhi after 5 years isizobancenga ncenga ukuthi hayi manje imali ngasivotela sizayenza lokhu lalokhu kodwa i-40 years yonke ingakazi bayenzele lutho so abalandeli bezanu nje kufana lalalo umfazi nalola othandana leli abusive boyfriend so nzama ukuthi abantu bezanu PF ababe wise bevotele amanye amaqembu nothi izanu PF ngiyabonga ngokuhlakaza ethembisa
la awo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwelemelika ngamafitshane, igcikwane le-coronavirus lokhu limemetheka ngamandla ngapha kwelemelika. Sokulabantu abedlula izigidi ezine, 4.2 million, asebetholakale belegcikwane leli, kwabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu lengxenye, 146,927. Idolobho le-Texas ngelinye lamadolobho alenani eliphezulu kakhulu elabantu abalegcikwane leli. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leli, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani.
Hayi, nxa ngisithi ngiyakhangela lapho baba, mbona ngathi umkhuhlane lo owegcikwane leli le-COVID lapha e-Texas, hayi usukhwele kakhulu sibini. Kusho ukuthi ngezindlela kufana lokuthi sesingathi siyavuna lokho esakuhlanyelayo. Ngoba ngiyakhumbula si ungibuza umbuzo ofanayo inyanga ezimbili ezintathu ezedlule, ngikutshela sithi mina hayi lapha e-Texas thina asivalanga lutho. Kungathi kuvaliwe, kungathi kakuvalwanga. Ufanana lo muntu ovalile ihlo elilodwa, kuthiwe valana amehlo yena avale elilodwa elisale likhanile. Lokuvulwa kwakhona imisebenzi yakhona kwavulwa futhi masinya masinya khonapho, ugovernor wakhona kazanga vele avale lutho. Abantu yibo abajojobalayo nje bethuswa zinyuzi, bethuswa yilokhu, bahlale ezindlini okwamavikanyana wona lawo, babe bephuma futhi. Kodwa ke eqinisweni kwakulokhu kuhanjwa nje izimota ziphithizela, business as usual. Ngaleziyani nsuku kuthiwa e-Texas akulalutho. La ma-district la mancana ngaphandle ngapha akulalutho, waphonga ukukhuluma nje ngokuyiflu nje lakho kuzadlula. Manje sekungathi sesivuna khonokho, ngoba ukuphithizela khonokuyala yikho sokusenza ukuthi abantu bagule khathesi. Usa-celebrate ama-holidays wonke la ekhona ngaphambili. Labor Day, Independence Day, hlangana kwadliwa, phela thina singama-cowboys. Yikho-ke, hayi mina mbona ngathi sibili, uphezulu sibili kakhulu ukuthi sekusesabeka, ngoba lathi sinje silabantu esibaziyo abagulayo. So engakutsho ukuthi umkhuhlane e-Texas kuyi-state esiphezulu sibili kakhulu emkhuhlane.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Texas, ubekhuluma ecingweni ekhonale e-Texas.
I love the boy when I'm dead in a corner. The way we are in a corner, la we are born. You look so pretty in jungle and I'm puma. Now, baby, I'm going to fall for your puma. Baby, me and you so far now. I'm going to be your freedom.
Sengakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ezinye zenhloko zendaba zalamhlanje. Iziphathamandla zikamunicipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokithi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus. Ilanga eliqoqwa umbhikitsha phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla leZANU-PF lisuke embusweni selizafika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.